So we seek out this in the VOA in the Bele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-20 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe ukuyangena esigodlweni seState House.
Isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebethuphekile ababotshwa ubusuku lemini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Uhlupho esilalo ukuthi sina ke amaZimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakathethi sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho kungadingadinga kabi khona.
Intengo yokudla iqhubeka ikansa ngesilinganiso esiphezulu osekuthiye abanye besithi sokusiyafika kusibanga somnyaka ka-2008 lapho kwakuthengwa ukudla ngamaqubaquba emali.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibeyivele inzima ngoba ezezele abantu bengelamsebenzi bengenelisi ngitho lokuziphilisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubikwa ezahlangana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kusasa lapho akhangelelwe ukuziqoqa ukuthi zibuyele ekhaya ziyengena esigodlweni seState House koBulawayo lapho azahle agcotshwe ukuba inkosi yesizwe samaNdebele. Kumagwaliba anxusa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni okhangelelwe ukwenziwa eBerry ya park kusasa ngehola lechumi 10 AM. Abaqoqa lumbuthano bawuphe igama lokuthi imbizo The Great Crusade. Umbiko lo uthi uKhumalo uzasuka kwele South Africa ekhokhela izizalwane zeZimbabwe ezizafika ziqhuba imbizo eState House andubana agcotshwe ukuba inkosi. Sixoxe lomunye wabakhulumela ubukhosi bukaKhumalo umnumzana Justice Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Angibonge ithuba elinginikeze lona ukuthi ngichasise nje ngokuba isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababotshwa ubusuku lemini. Makukhulunywa nge-xenophobia khulunywa ngabantwana ababuya kwelaseZimbabwe basebehlukumezeke kakhulu langendlela abahlala ngayo la eSouth Africa. So isilo sizobe sikhuluma labantwana baso kuwo lo mgqibelo owaphambi kwakusasa mhla ka-21 May 2022 eBerea Park ngaseBerea kusuka ngo-10 ekuseni kuza ngokuthi umsebenzi wakhona uphele nini, kodwa umsebenzi uqala ngo-10 ekuseni.
Ukhangelelwe ukukhuluma ngani emhlanganweni lowo?
Kulomhlangano isilo kukhangelwe ukuthi sizokhuluma ngokuthi abantwana baso ababuyele ekhaya lapha abadabuka khona la bazalwa khona, ngoba kuleli lizwe yebo bahleli kodwa abaningi abasahlalanga kahle ene sebegcwele kakhulu ngobuningi abantwana baseZimbabwe abakuleli lizwe. Sokukhosa ukuthi sokwenzakala izinto eziningi, abanye sebetshontshela abantu, sokunobugebengu obukwenzakalayo obunye bezwa ngabantwana besilo baseZimbabwe. Sokulento eziningi kakhulu ezenzakalayo lapha, yikho isilo siphakamile ngale kwelikamthwakazi ukuthi sibuye sizokhuluma labantwana baso sibaqoqe sihambe labo laba ngathi bahlulekile, ngoba kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi balesifiso sokubuyela ekhaya kodwa besuke kube ukuthi abalazi into zokuhamba ifanele ezinjengezimali zokubhadala. abadala ngoba siyakwazi ukuthi uya leZimbabwe kuyadura awu special umuntu mayengasebenzi kuyadura uzayithatha ngapi manje ke isilo sithe ngcono sibuye lapha sona sizoqoqa laba bantu labo abanesifiso sokubuyela lekhaya sibona ukuthi siya organize kanjani the transport ukuthi bebahambise back ekhaya yikho ke isilo silapha kunene laseMzansi
bakhona yini abadabuka khona ngapho kwele South Africa abanxusiweyo emhlanganweni lo
yebo bakhona abanxusiweyo abakuleli lizwe ele South Africa kunxusiwe abezenkonzo kunxusiwe abama political parties kunxusiwe labe human rights so banxusiwe abantu abaningi ngokuhlukahlukana ngama departments abo abalapha abakuleli lizwe ama South Africans banxusiwe engilethemba lokuthi bazava kuzoba lama representatives abo kulowo mhlangano lo yabo
umnumzana Justice Moyo ngomunye wabakhulumela ubukhosi bukamnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba iyehlule ngameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo uMnangagwa wethule amazwi la eHarare izolo ekhuluma labakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akumanyano wePollard ihofisi kaMnangagwa ithi uvumele iPollard ukuthi ibize umhlangano wokukhulumisana ngokuthabalala komnotho welizwe enhlanganweni wayizolo bakhulumisane ngokuthiyeneyo okugoqela inguquko emele yenziwe phambilini ngokhetho lukamnyaka ka-2023 uMnangagwa uthembise ukuthi uhulumende uzazikhangelisa izixwayiso eziphume kulomhlangano amazwi akhe aza ngesikhathi abamabandla aphikisayo besithi abantu kumele bavote ngobuningi bakhiphe uMnangagwa lohulumende wakhe esihlalweni kukhetho oluzayo ngoba sebebulele umnotho welizwe njengokuthembisa kwe tunandi ihlandla lesibili lengxoxo esithule izolo phezulu kwesimo somnotho osokulethele uZulu ubunzima obukhulu uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANPF umnumzana Believe Gawule onguye umqalisi ziba
ushupho esilale futhi sila ke amaZimbabwe into esiyifunayo kasiyazi okwakade sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho kungadinga kali khona ilizwe lelingelethi sonke ilizwe lelifuna thina sonke sibe committed ukuthi nisilakhe kuyo singakwenzela ilizwe lethu sonke singdawonye collectively yikho sokudingakalayo okulokuthi abantu belethi inqabunga amanzi engavuza ngale kuthiwa ngumnangagwa kuthi ngale nto zingawonakala ngale kuthiwa ngumnangagwa kanti umnangagwa nguye ophompa amanzi ebekuzeni ngale upresident umnangagwa ngoye ophompa amanzi ezambezi kumbe amagesi yekumnangagwa umnangagwa unike abantu umsebenzi ukuthi bawenze abantu laba bayeshile kumsebenzi kakukhangele amazimbabwenzi bekhangele kasole khonapho lapho kusho okungasetshenziswa khona
Baba Pepe Nanso ngamazi kaGawule uthi ubaba uMnangagwa kayisilopolisa njalo ngeke limsole ngodaba lenkohlakalo ngoba kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission kule zinkantolo kanti nxa zingabopha abantu zibagwebe ngeke lisole uMnangagwa ngento yonke
wena nxa ule company yakho uqhatshe chief executive officer nxa uchief executive officer angehluleka ukubuya lethena around strategy uyamxotsha so uMnangagwa is candidate yokuxotshwa ngoba ngu chief executive officer weZimbabwe uyehluleka so he's a candidate yokuthi axotshwe ngoba uyehlulekile ukubuya le turnaround strategy akuncedi ukuthi khona sesabe ukuthi sikhulume iqiniso ukuthi chief executive officer uyehluleka sibe simgangalaza ngoba isikhathi esiningi abantu ababe bembikela ngabantu labo ababe bele benefit ye corruption naleyana engikhulume ngayo ukuthi ikhona
Ngiphenduke kuwe ubaba Gawule. Intengo sikhwelile sikhuluma nje amafutha okupheka, o cooking oil kwezinye isitolo ama 2 liters isibiza $7 kusiya kubo $10 khonapho. Abanye bathi lokho ikwehluleka mpela kukahulumende, ngokunjalo kumele asuke embusweni baba Gawule.
Baba Nkomo, mina kangivumelani lakho konopho ukuthi abantu bengaba into abayihlolileyo yonke into eyenzakaleyo ebangayithakazeleliyo bese besiba le blame abayisa kupresident. Umthuli uyasebenza kodwa kulabo bantu abamehlulekisayo, abantu babona abamehlulekisa bafuna ukuthiyoyisayena upresident ngokwakhe, bafuna ukuthiyoyisa uhulumende ngokwakhe. Ngoba umthuli uyasebenza ebusuku lemini, amasela abhoboza izikhala ebusuku lemini nxa ezivala umthuli. Yebo, nokuthi njengakhonokho umthuli kubonile ukuthi amabhanga yiwakhipha izimali enika abantu babo labo abayibo abayenza ukubhanga ngapha emkambo wemali. Ungakhangela ngakhona kumthuli kade kuzama kodwa sokungazithatha ukuthi safisa labanye abantu abangalashupho olunjengalololu. Kanti la bantu abakhweza ama-prize nsuku zonke izitolo ezingapresident mnangabo ayini, kanti aliboni ukuthi kulekuganga nje vele kusegcekeni okwezinto abantu bazonde basethola nomvukela bavukele uhulumeni.
Baba Pepe, ungusomabhizimusi lawe, yebo lisebenza lezitha yini ukukhweza intengo lizama ukugenqula ubaba umnangagwa lapho?
Uyazi ukuthi ukuswelakala kolwazi yinto ebusungu kakhulu. Okokuqala, nxa umuntu esithi khona amabhanga anika abantu imali abahamba beyihambisa ku-black market, uyabona ibhanga isebenza ngento okuthiwa yi-record. Umuntu oyabe enika imali ebhenki uyabe esazakala ukuthi ngubani, i-adresi yakhe ingaphi, usebenzela ngaphi, ngoba information yonke naleyo nxa ukuthi ibhenki ingakakuniki imali kufanele ukuthi ibe khona. Shuwa nxa kuwukuthi kulokugaga okungalo kubangehlule ukuthi balandelele bayafika lapho okusebenzela yena lowo muntu khona okugangayo bambona, uhle ubone ukuthi kona banakucatha ngomunye njengentethe. Wakuqala lokho. Okwesibili, nxa uprezidenti enguprezidenti olalelayo ukuthatha ngapho ukuthi amakhombi ayevele efakwe nguprezidenti lakudala lakudala sikwazi ayevele layisenswa ezazakala ukuthi athwala abantu, uzuko wayevele khona pho owamisa amakhombi ngubani?
Umnumzana Abednego Bebe ngoyibandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma endawonye lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu esikhulu nsuku zonke, okunye ukudla sokunyamalala emashelfini ezitolo. Amafutha okupheka ayisilinganiso se-2 liters asethengwa ngemali engamadola azinkulungwane ezimbili, 2200, kuthi i-10 kg yempupu isifika phose amadola ayinkulungwane ezimbili, $2,000. Irayisi eyi-2 kg isithengwa ngamadola afika phose inkulungwane eyodwa, 899. Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli yabantu abahlanu isifuna imali engamadola ayinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili, $120,000, ukuthenga okumqoka nje kuphela ngenyanga inye. Kusenjalo abesifazane bathi ukukhuphuka kwentengo yempahla kubathwalisa amagabha avuzayo okwedlula abesilisa, ngoba yibo okufanele benakekele ukuthi umndeni wabo uyathola ukudla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele unkosazana Othilia Sibanda, umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibeyivele inzima ngoba ezivele abantu bengela msebenzi bengenelisi ngisho lokuziphilisa, and kwenza impilo yabantwana ibe nzima ngoba ungawuthumela umntwana esikolo engela nto eyidlileyo ungenelisi ngisho lokumthengela isinkwa sokuthi athwale, kwenza umntwana lemfundo yakhe iyehle ngoba nxa umntwana elambile uyaphambaniseka ezifundweni zakhe. Izinto zikhwele okudlulise amalawulo njalo omunye lomunye omunye ulendlela yakhe afaka ngayo intengo intengo azilingani phakathi kwedolobho okuthi ukuthi so wonke umuntu usesenza umathanda
labo ke abesifazana abalama business benza ngcono yini sesikhangela lalabo abathengisa impahla ezehlukene
kulabo abalama business angilathemba ukuthi bayaphumelela ngoba kathesa sokusenzakala wena uthule business yakho ulama gross akho phambi kwama gross akho kulomuntu ehlezi naye othengisa into ezifanana lento ozithengisayo phambi kwama gross akho okudala ukuthi i-business lakho lingahambi ngendlela njalo lingaphumeleli kulabo abemfika abathengisa okuncane omama abathengisa amatamatisi bayakhala ngoba lento zangkhona zisawodeki kuba nzima labo ukuthi befake intengo elenzuzo phezulu ngoba kuyenza lezinto zabo zigcine zingapheli ngendlela abazithengisayo okudala ukuthi impilo iqhubeke isiba nzima emuntwini wesifazana onguye ngumgogodla womuzi umgogodla wendlu ngoba umama uyiyo insika yeguma lakhe bonke ubunzima bubuya phezu kwakhe abantwana babuya kumama besithi silambile ubaba laye uyabe ekhangelele ukuthi umama apheke ukudla okwenelayo okuyenza kugcine kuyenza uhlupho lwe-domestic violence lungapheli phakathi kwemizi ngoba indaba yemali lokuswelakala kwempilakahle ezindlini kudala ukukhula kwe-domestic violence abantu beqatshaniswa yinzuzo kuphela ezindlini osokwenza ubudlwangudlwangu buqhubeke bukula njalo bungayibi lenano lokuthi buyehle phakathi kwemizi okunye esikukhangelayo akusokuyenza obaba behluleke lokuphila kuhle lemuli zabo loba ade ngubaba ongelalaka kodwa ngenxa yokuswela inzuzo kwenza impilo endlini iwome ingabi lula kumuntu wesilisa njalo indaba yokuswelakala komsebenzi phakathi kwaleli lizwe iyiyo eluhlupho kakhulu oludlulise amalawula ngoba wonke umuntu usephila ngokuthengisa akusela muntu okwanisa ukuthengela omunye ngoba sonke siyathengisa njengabahlali njengabomama wonke umuntu uyathengisa
lo ke ngunkosazana uTilias Banda umgcini sihlalo ugatsha lobesifazane kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe this is what siphuma eVoice of America at the Washington DC
okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende usofake imigoqo yokwenqabela abongi labongikazi ukuthi basuke elizweni ukuyadinga umsebenzi phetsheya iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokucwayisisa imbiko yokuthi kulabo somabhizimusi abasebenzelana lamazwe aphetsheya ukuthi intengo yezitolo iqanse mahlayana lokunyamalala kwempahla yezitolo ngenhloso yokumsusa esihlalweni okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yeah, sanibonani, sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Ngifisela okuhle kodwa. Yeah, ngingamoshi isikhathi ke lapho okhulumayo lichagwane elikhulu uKhanyani Ncube esigabeni sakosuku kwelasePlum ngokuzalo. Yeah, ngokusebenza la ngikhuluma ngikhona ngilapha kwelase South Africa eJohannesburg. Right. Ngizathanda ke bakithi ukuthi ngithi ukuncoma inkulumo engithe ukuyizwa ikhulunywa ngomunye uchairperson wenye inhlanganiso ethile uma ngaphazami uthi bebekhuluma ngendaba zedatha kwelaseZimbabwe uthi bathole ukuthi khona no idatha lekhalisa abantu kwelaseZimbabwe akusukuthi idatha iyadula idatha ayiduli ingabe ichipile ukudlula maybe kwamanye amazwe khonapha kwisadiki kodwa into eyenza kubonakala ngathi iyadula ibuyanga baseZimbabwe bezisebenzi zaseZimbabwe. Ngani ngoba abantu abaholi imali ebayenelisa ukuthi bafeze izidingo zabo. Kuphela imali amakampani ababhadala wona nohulumende abhadala izisebenzayo incane. Kungakho ke kubonakala ngathi ke idatha leli liyabiza. Cha, idatha alibizi. And ukhulumile impela iqiniso wathi no, idatha lona kalibizi. Kuphela ukuyanga yibo abuyenza abantu bebona ngathi idatha liyabiza. So ke okwesibili ngizazama ukuthi ngihlakaniphise le ndoda leyi ethi yona engumholi we-EFF Zimbabwe. Indoda leyana uma kuyukuthi yafoma iparty yayo ithi yena imitator uJulius lo kaMalema far away from ukuthi ibe seduze nokwenza kwakhe. Ngoba angimzwa mina ukuthi ufunani lo muntu. Futhi angazwakali nje ukuthi ufunani. Laba bantu nje yilabantu bokuzakhela amathuba omsebenzi bemoshela abantu isikhathi. Hey ndoda, ntimande kwenibuthwa, ntimande kuthiwa whatsoever yena loyo. Hayi ndoda, no, akuzama ukushintsha ukwenza ubone ukuthi kahle kahle ufunde ngepolitiki ukuthi kanti yini. Yeah, ngibonge bantu bakithi. Amen kuleyo ndawo.
Sanibonani Studio 7, ninjani? Ayikunasi aphila. Ndiyabonga bakithi, iinkonzo lisipha zona izindaba ezimnandi. Ubontshonkani ingomo osithandekile emhlanga Anastasia Ndlovu, Anastasia Jeremiah lapho. Siyalibonga kakhulu kudayalizwa umsebenzi womuntu. Hayi, sesifathela iindaba ezinhle. Chris Gande umlondolozi Ndlovu khonale Harare. Hayi, indaba zimnandi. Alikhethe ihlangothi ngithike ngiphawuleke lapha udaba bakithi laba bathi bona isizo sikamthwakazi kasivula amehlo sikhetha inkokheli yaso. Ingaphi inkokheli zakhipha iZANU-P F? Bakithi yekelani ukuduhisa abantu, yekelani ukumisa abantu umqondo. Isikhathi sesithandele esika-2023 ake liyekele abantu ngendaba kamthwakazi. Ke litshele abantu ngoshamisa ozakhipha, ngithi ozakhipha iZANU-P F lobu mnangaga othiwe ngalapho. Nguye umuntu asivotele sonke singumthwakazi. Le mthwakazi kayivoti igolphile. Awani ukukhipha iZANU-P F. Sawini ukukhipha iZANU-P F. Sasibona ke singumthwakazi ukuthi senze njani. Sistepha forward after kuphuma iZANU. Alikho iqembu elilangikhona lingavuka likhule lithi liyakhipha iZANU ngaphandle kukaChamisa. Siyakwazi yishona yini, kodwa yekelelani ukucriticize abantu ngokuthi umhlobo bakhe. But asibhekeneni asizweleni usizi bakithi. Abanye abafedela abasegoli bakhuluma ngokuthi ye uChamisa yewatwat umthwakazi watwat bayohlala lapha kuze kube nembikizwa umakoregweni. Nansi le Botswana siqalise ukukhuluma ngama-foreigners. Akithi ake nivule amehlo. Yini elivale kamehlo lina ayikhuluma ngemthwakazi? Yini elibulala abantu umqondo? Yini futhi elithela abantu ibibilekile emehlweni ukuthi uyangaboni ukuthi yiphi into kumele siyenze? Nansi into kumele siyenze. Siyelo uChamisa wangena silikwazi ku-address indaba zentoni zabo ugogo bakuthi.
Mbingeleni basakazi we-Studio 7 nabalaleli. Mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othi khona yena i-CCC kudala yangena iyenzelana abantu. Angazi baba ukuthi kudala yangena kuphi, ngoba i-CCC ayikaphathini izwe laseZimbabwe. Yona iZANU-P F ngoba kudala yangena iyenzelana. Lina lingamasabhuku namapholisa asezigabeni kumele liholiswe iZANU-P F. iZANU-P F yiyo kumele ilinikeze imali, ngoba iZANU-P F yiyo ephethe imali yelizwe. I-CCC ayinamali yelizwe ukuthi izalibhadala nina lingamapholisa asezigabeni lingamasabhuku. iZANU-P F yiyo ekumele ilibhadale, yiyo ehlulekileyo. Angazi ma uthi i-CCC iyehlulekile, iyehluleke ngaphi nini? Ngoba i-CCC akaziphathelisi. And lokho okukhulumayo ukuthi ama-sanctions ama-British oro ini iZANU-P F, thina sibleme iZANU-P F. Yiyo nje esimosheli ilizwe iZANU-P F, ngoba yiyo esembusweni, yiyo edlalisa imali yelizwe. Nakhona lokho okukhulumayo ukuthi abantu batshontshe igolide, abantu beZANU-P F yibo abatshontshe igolide, not abantu be-CCC. abeZANU-P F, iZANU-P F yiyo kumele libhadale. Hayi bobaba, awuyilandele kahle i-politics, uyilandele kahle sibini. Hayi sibonge umama wasembelengwano.
Ngiyabonga ngesihlobo zami ekuseni namhlanje kungolwesibili. Ngiyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni siyelungisa eZimbabwe siyovota. Siyafisa lokufisa ukuvota, kodwa siyethulwa yinto eyodwa. Besisemakhaya ngoDisemba kusangikhulunywa ngokubhalisa. Abantu kathesi njengalethi icala ngapha kusuka le Plumtree kusiya le ntshonalanga yakhona kuze kuye kuma emabhungane. Angaze ngizwe langelanga elilodwa abantu bekhuluma ngokuthi bebebhaliselwa ukuvota. Angazi abantu babhaliselwe ukuvota.
ukuvota kuna lokho njalo angabe kuthiwa siyavunyisa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvota sikwazi ukucela angeke sicela ebalungini sithi siyobhalisa siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi azenziwa ngama holiday siyacela ukuthi sinikwe lati thuba lokuthi sibhaliswe sihambise izithupa zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka konoku esimelane nakho khona ngapha nasekhaya kunjalo kungasi ngenxa yabantu abangaphandle izimbabwe ngabona abantu abaningi bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezikhulu zona lezo ezizwe eziphethe izimbabwe kade bezasinda abakithi abaningi ngabe sebafa so siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunyisa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupa zethu zikhona emakhaya sibhaliswe lati sihambe siyovota siyafisa lokufisa siyokuvota akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengaselapha eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy abanye bangalala khona abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa yokuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo beyazi ukuthi abantu ababuyela emsebenzini sebebuyele kuyasihlukumeza lati kakhulu nxa sokuthiwa abantu sokungani asithandi ukuba sekhaya thina abanye sesibadala mina nalunyaka nje ngikiwe ma utshayisa inyanga yami ngiyafikisa amathuma ayisithupha lokhu ensegangeni anginafusi lapho engiliba khona anginasifuyo kuthe ngizifuyo ziyafa ngoba kakazinakekelwa njengokuba noma zinakekelwa mnini wazo siyacela kakhulu sike sibonelwe lathi enye indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni sibe abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela kodwa omunye lomunye ayovote endaweni yakubo kungabe intokozo lokho igama lami nginoma Thamsanqa Moyo
salubonani balandeli beStudio 7 linjani okhuluma ngundlovini ngisekwele botswana sese siyidiskhadi ngilandela istudio 7 ngilalela imibono yabantu abatshiyeneyo abanye bekhuluma lokhu lalokho kodwa engikubonileyo sitshumayela ivesi eyi-1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi lezimbabwe babona inkinga yasekhaya ezimbabwe laphana izano inkinga yethu enkulu izano alubana sonke nini mazimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kurejista ukuze sikwanise ukunquba izano siyikhuphe embusweni siyikhuphe through embona ngane singayikhupha through iqembu leli elitsha elesicc elabochamisa le lawa amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe eluhlwini lwethu lwakomthwakazi kodwa ingani siyasilela alubana abambana khulume into eyi-1 ukuthi hayi bo madoda asivoteleni iqembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izano aze singakhiphani izano kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebeleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo inkinga zonke esibhekane lazo ziphuma kuzano izano yiyo i-really big problem yethu iyahlanyela yonke into kusukisela kubandlululo ngaphi ngaphi izano eyabuya lezinto lezi so ungangena iqembu elitsha kuzaba ngcono ukuthi sibe lengqubekela phambili ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi
+1 202 465 0318 Godwin Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Kandekile Mshanga, Uzanai Musengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gange, Kunga Mili Mbomo, Blacksmith Jeremiah, Sasbanda, Uso Kumalo, Anastasia Ndovu, Mulondolozi Ndovu. Neva Kasiya, Tinokurangarirai, Basa Kuru, Amakasiya, Basara Maita, Baba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe kusasa ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe uyangena esigodlweni se-State House. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempelasiviki elithukela.